Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 Nkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwe Potras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona yibuyanga nje kuphela.
Abantu abaholi imali eyaneliso ukuthi khona bathenga idatha.
Udubo lokusilela kwemoda zokuhambisa liqhubekela phambili lanxamongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezuko.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza intende kodwa esingakuthi ukuthi wekuleka.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Manguja uthi umlayo owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owalisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uzasebenza okwesikhatshana nje kuphela.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo sizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba imisa Zimbabwe oqutshelwe enyanga izolo. Bekule komiti yedale lePhalamende ebona ngezokukhulumisana i-Information Communication and Technology, iPotras, ugatsha lukahulumende lwezokukhulumisana kunye lamankampani encingo iTelecel leEconet. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomidi yedale lePhalamende ebona ngokuqutshwa kwemibiko ebeyiyo kade ilawula lomhlangano umnumzana Peter Moyo.
Hayi kuhambe kahle sibili into kade ikhona ukuthi iICT committee engiyichairayo ibe ibize umhlangano obe ugoqela imisa Zimbabwe iConnect Telecel Netone zesa labanye Consumer Council of Zimbabwe kade bekhona bungumhlangano omkhulu Potras bungumhlangano omkhulu sibili ukuthi sibonisane ukuthi kona kathi idatha leli kuyini lidura kangaka lidurela abantu. So abantu abemisa Zimbabwe kade besibizile onompilo yibo kade bepetition iParliament. So ikomiti yami sasesihlala phansi sathi hayi madoda asibizaneni sonke sibonisane le into ukuthi kona kathi idatha kungani lidura eZimbabwe okudlula amanye ama-Southern African countries wonke. So kube emgceke abantu baphumele lenkani zabo kodwa ke kuphume emgceke ukuthi kona ingxabangxoza kuyini.
Manje kukhona lokho okuphumileyo emhlanganweni lo kuzasetshenziswa njani ukuthi indaba zedatha kuhambe kuhle kungabi nabantu abakhalayo besithi intengo yakhona iphezulu?
Mnumzana, okuphume emgceke ukuthi kona idatha eZimbabwe is 0.001 nxa silinganisa lamanye amazwe. South Africa iyo engathi sihambelana layo lichipile idatha okuphuma kwezileyo ePotras ikisiphumisele konke bayezi research which you cannot dispute. Into ekhona yibuyanga babantu beZimbabwe abantu abaho baholi imali eyanelisa ukuthi khona bathenga idata. So abantu bezibakho abana mali, amakampani kabhadali. Nxa ikampani ibhadala 20,000 before tax, before i-medical aid nokunye, usala le malini. Kusho ukuthi usala kuma 10,000. Loli data leza 6,000. So kusho ukuthi khona, so into ephumileyo ukuthi abantu bezimbabwe abana mali. Yikho kuphumileyo savumelana sabonisana ukuthi hey abantu abaholi imali madoda, singaqambelana amanga even thina iParliament akula imali esitholayo. Sola almost 180 US dollar per month. So kusho ukuthi khona nxa usiya black market lapha ukuthi uyothenga imali leyo imalini akula lutho. So yikho kuphumileyo khona ukuthi aliduli idata leli, but into ekhona ikuthi khona abantu abalamali, amakampani kahonisa abantu imali enelisayo, including uhulumende kahonisa izisebenzi zakhe imali enelisayo. Yikho ubona abantu esithi idata liyadura, kodwa ke sokutshengisa emgceke ukuthi khona akaliduri, but lidulela abantu ngoba abalamali, abaholi. Yikho kuphumileyo mnumzane. So hayi, ngiyabonga kakhulu mntokazi ukuthi khona ikomiti yami isebenzile sibili ukuthi siphumise emgceke, ukuthi khona sivumelane ukuthi hayi madoda singabosolana ukuthi oyikhonethi bayenze lokhu, inethiwani yenze lokhu, iteleseli nsoni. Kodwa into ekhona ibuyanga, into enkulu. Ngiyabonga.
Umnumzana Peter Moyo ngumgcini sihlalo wekomiti yedalela eParliament ebona ukuqutshwa kwembiko e-Information Communication and Technology. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esenyanga. Silela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanqamungameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezuko. Umnangagwa ngomgqibelo ebusuku ethule umbiko wesiphangiphangi esazisa amanyathelo ambalwa agoqela ukuvunyelwa kwamakhombi, ukumisa ukweboleka imali ngamabhanga lokunye okuthiyeneyo. Abenhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo abeTim Pachedu bathi amanyathelo la athathwa ukuvimba ukutshengisela okwakuqoqwa ukuvala ilizwe ngokungayi emsebenzini, abanye abathi kwagcina kungaphumelelanga. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli izindaba. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo iCabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokudinga indlela ebalulekileyo ezakwenza ukuthi imichova ibhaliswe ngokusemthethweni ibuyele emgwaqweni. Kodwa uZulu uthukuthele esithi kumele uhulumende alungisise lo ludaba ngesiphangiphangi. UMavis Gama usedulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ensukwini esanda kwedlula, iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwezupko, bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi, besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade zethwala abantu bengela mvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano sezupko. Omunye wabameli bezigaba edalela eParliament labatsha, iJunior Parliament emela isigaba seNorton, ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Kuzosiphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zifundo zakuqala zekuseni. Kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala nesesibili kuba efike esikolo ngabo-9, yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lema-yunivesithi eyeZimbabwe, National Association of Students Union, ZINASU, uJingani Shoko.
Uhulumende kumele elethe imithombo yakudala iphenduke emgwaqweni, so that it complements with a solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende zinezikuletha imishoko yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YARD, uStephen Isibanda, laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into ende, kodwa esingakuhle ukuthi wehluleka. Amakhombe abenceda kakhulu, amafutha ahambisa bedua bedubha, kodwa amakhombe abetholakala transport bigiz futhi bayethina ngkauntisuka lapha siyaya kupoint b from point b to point c beyohambeka. Kodwa kwamanje umuntu ngasakwanisa ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo, la nqala engaguli ebusuku ngasenelisa ubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco, umnumzana Evaristo Madangwa, utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa simo esasiyiso kungakaqhamuki iCOVID-19, kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni, esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo. Njalo akachonga ukuba lokho kuzaqala nini, njengoba abantu lokho bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Manguja uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa walisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uzasebenza okwesikhatshana nje. UMnangagwa wethulela umthetho ngomgqibelo ebusuku ngoba esithi sekulezigilamkhuba eziboleka imali emabhanga zibe sezisiyasebenzisa ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha, into athi ibhidliza umnotho. Osomabhizimusi labacubungula ezomnotho bathi uMnangagwa usebulala umnotho ngamandla ngoba lomthetho uzabangela ukuvalwa kwamankampani njalo uthwalise nzima uZulu ophila ngokuboleka imali emabhanga. Kodwa uManguja utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi lanxa bebunanzelela ubunzima obudalwe ngumthetho lo uzasebenza nje okwesikhatshana emizameni yokuqinisa umnotho welizwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako.
Abantu bezano bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi. Abantu bazuza imali emabhenki bedinga imali ukuthathwa babayifunda babhadale school fees. Abalimi ama-farmers adinga imali emabhenki, kulama-developmental banks afanele ancedise omama. Yikho ke uma uhulumende esesaba izigananda laba abantu abaxhwilileyo abaziwayo abatshintsha lokuthengisa izimali abayekele sebekhathesi sebeqonde ukuthi bakhawulise uZulu, yena uZulu engazi ukuthi ufelani. Siyakwazi kule bhenki elikhulu iStandard Chartered neBarclays Bank sokwatshabalala, elinye ibhenki lakhona selahamba layavula isikolo zalo eKenya leZambia. Yikho ke sizabona ukuthi sizakusha ingxoxo zomlomo ngabantu abangazi ukuthungamela lokufaka umhlahlandlela omuhle kwezenotho. UManguja wathi iqalisa ngo-2016 uma idola leZimbabwe lingayekeli kusebenza uzatshiya umsebenzi. lanamuhla idola selisenza 450 ku parallel market to $1. Inflation si 96% ukuwa kwedola. Njengisho ukuthi sihamba sithwele amasaka siyathengisingo. Ngalokho kubuhlungu ngoba abantu ubona lokho bengazwisisi ukuthi indlala ivela ngapi, ubuya ngabuvela ngapi. Uvela ku poor management of economy iZANU-PF.
Alikho ngitsho leli lodwa inyathelo elithethwe ngumnankagwa elibona lisebenza ikakhulu leli elokwenqabela amabhanga ukuthi akweledise izimali.
Cha mntana inkosi, amanyathelo athethwe ngubaba uPresident Mnangagwa okunqabela amabhenki ukuthi angaboleka abantu imali alandi ukuzachobodisa inotho, konke kuyahlekume. Namhla sibona ukuthi kuzachabalalisa kudokoza kulalabo ede bengani bayazama, yinto enzima epha ukwesaba okukhulu ukuthi intole kungani iyaqala eAfrika jikelele, ngoba amabhenki yiwo ancedisa inotho ukuthi iqhubekele phambili. Lokho kwenziwe ngumongameli lo Mangujika lo Mthuli, ngibona ngani ngamanyala aphindiweyo. Ngabe ngabanye abantu ngabe bayaresigna nje masinyane ngoba sebelethe into engazange ibe khona emazweni aphucukileyo lalawo azama ukuthi inode ikhwele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi sokusesatshelwa ukuthi sokungaqhamuka elinye njalo izinga legciwane le-coronavirus ezikolo. Leli phephandaba lithi inani labantwana besikolo ababanjwa leli gciwane liqale ukuqansa kumaviki amabili izikolo zivulwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lowake waba ngumongameli wele Malawi unkosikazi Joyce Banda esigodlweni sakhe seState House eHarare izolo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani bakithi, salibonani njani? Hayi siyabonga. Okhulumayo umaphosa laphana kondolwane isigabeni esinye nje silaphana siphathi kwandolwane laphana emakhulela. Bakithi angazi ukuthi singayiqala njani indaba mani. Kakhulu indaba lokuze imihlobo le indaba yemihlobo izazilizwa lingalungi kulabantu lapha abaloko bekhuma kustudio 7 abathi abantu bavotela njani amaqembu asempumalanga. Kodwa siyakhuluma bakithi ukuthi asincedisaneni sonkeni sekele kuloko esikhuluma imihlobo. Abantu bonke abasempumalanga abayithandi into yenziwa eZANU-PF, abaningi abayithandi. Asincedisaneni ngoba uma singancedisananga sakhetha nemihlobo iZANU-PF angeke siyikhiphe, angeke singazitshela thina sihle singabantu babamthwakazi sisapota amaqembu akithi. Kulapho esiyakhona, asizame ukuthi sikhipheni iZANU-PF sincedisana labo lina abantu ethu abasempumalanga. Kwami lokho vela ngifuna ukukhipha emlonyeni wami, ngibona kuyinto edivider abantu Zimbabwe. Akukho right ukuthi umhlobo bani vele, akukho right akusebenzisi kahle. So asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF. Abase befuna kumthwakazele bazophumisa iZANU-PF. Lihlale phansi lamaqembu azalizwa. iZANU-PF vele angilizwe, angeke izilizwe lifuna ukuqumilizwe lifikeza lokho. Asikhipheni sincisale party fana wo CCC esibona kuyiyo encedisa kakhulu mpela ebusy kakhulu sisi from Budala. Sizoba uthwangirayo iloku ibhizi very mvakakuru wezapo very vuke manje mthwakazi yavuka la ibuya ukuthi yaqumilizwe liquma njani kanti phakathi kolokuzene umna wabatshati bazakufa thina safuna ukuthitheka igazi ngoba belichitha bona bezana kodwa vele akuthandeki lokho labanye bezana vele abasakuthandi kono kulalo baba lwenze khume egwanda abantu ephuma khona ephuma khona ebandle lokuzene lezana bayaphuma vele umuntu mayiphumile kawusakuyele emuvumbuzo ukuthi uphumeleni uyabona ukuthi kurongwa ngisho usebona ukuthi kurongwa usephendukile so asincezane bakithi sikhipheni izana sonkeni amazibagwe singakhethi imihlobo siyacela bakithi abantu bakhethi imihlobo sike sime kancane ukhethi imihlobo mala maqembu lana siyawazi amaqembu akithi abomthwakazi labozaphu la sikhathi sizafika ukuthi kubonakale ukuthi wona vele umthwakazi umi njani sesiwasisapota kahle okwamanje asikhipheni izana PF siyabonga
njani Studio 7 Zimbabwe kuyamoshakala ezilongukuso mnangakho ilizwe liyamoshakala so manje sesifuna ukuthi ilizwe libuswe abafana abancane abale 20 years kusiya ku-40 umuntu ole 60-70 kumele ebheke inkomo zakhe emakhaya yibo ababulala ilizwe
linjani balalela abahle ku-Studio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC-CCC bandla elihle kumeleke ibandla elihle i-CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hhayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi-ke silahle phansi maticha abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izana omelanga bazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi i-strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sisitrayikhile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abemsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abanganani so i-strike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sisitrayikhile bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethi abantu abastrayikhanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrayikhile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana lo-Nebukadnezar unkulunkulu uzondile u-Nebukadnezar wadla utshani for 7 years izanu isingu-Nebukadnezar ejeziswe ngunkulunkulu unkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from i-humanity awusacabangi ezombuso kakahle ezepolitical agenda awuselayo i-social content awuselayo ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo into okuthiwa i-economic integration awusela i-religious respect awusela aba-advise abantu bezanu batshiyenini zaninge i-CCC yalinxusa ithi lina buyanini ngobuningi whether ngwezaphu ngwezanu lijoyine lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga shwo iqiniso lihle abantu bonke abakuzanu PF kuzabalungela la obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations kuba buchamisa the CCC ngokuwina ngokuwina abakwenzile kuma-by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so kungaba le nguquko sizasukuma kube le nguquko siyevota kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlabo ezulu
salibonani salibonani basakazi ngungwenya lo ebe wedinga isibila okhulumayo lo baba wezanu lo esh liyazi ukuthi nendlela akhuluma ngayo angazi ukuthi ngingambeka kusiphi isigaba Lazi umuntu uma ekhuluma kufanele uqala azibuze ukuthi into le ayikhuluma kulalele abantu abaningi eSouth Africa, eBotswana, America, ngapi ngapi ilizwe lonke lapha ngase-Africa balalele. So ma ekhuluma kanje akazibuze twa lumbaloko mupone monse nikubusena kwebinga mucheso kabuba msazi chivila ndikalao chivila ndikujuzi ya bonse masabu kubankidi imekele monse ya sabu tayros nguwe keli mwana mbao ndate mupone monse leza abandi nywe mkupona mkuba ndi mkudete kwa kafata kwechiliwo ndimengwenya liliku ndawe Botswana kwewe delino kuhabroni kwekala mutukombele mumanyika konse nkumubede kutileza avandi swe next year 2023 atu kwede tonse nitulumanyika sizame kubuyela nisonke siye siye vota bakiti asambe nisiye vota tuende tuka vote kubinga monse pinge muka baze kuvota muregister tuka vote naomba
salabonani ku Studio 7 nyabingelela lonke bantu beZimbabwe. Yes, siyavuma abantu beZimbabwe, siyabonga abantu beZimbabwe kakhulu kuloko sokwenzakela ukuthi sivulele lathi sizisebenzele ngamakhompyutha. Siyakubonga kakhulu, kodwa sifisa thina ukuthi silandele umthetho ukuthi start ama permit le fitness kuphela, kodwa kwe-association kasikufuni badala, kasifuni ukusebenziswa thina kwilizwe ezola amaphathi abusayo la ezanu PF lani ukuthi mbitsha nampitsha zizathiwa fuma khiphana amakhombeni lethatha abantu bangaphi bahambise ngaphi izinto zezanu PF. Asizifuni izinto zamaphathi lezi thina sizifuni, sifuna ukuzijobisela sikhululekile, sizisebenzele nje sikhululekile, ngoba liyasazi ukuthi vele thina izinto zepolitics vela sizithande emjoveni. That's why lihlala sibona isikhathi esinevesi singalandaba le nto thiwayo ukuvota mbekuyini ubani esikhathini esiningi, kodwa into eqathekileyo kithi ukuthi thina sithanda ukuthi sizisebenzele ezi abantwana beZimbabwe. Siyabonga kakhulu badala ukuthi nxa lingasikhulula, kodwa into zebhukta lezi asizifuni, kasizifuni, sifuna ukusebenza sizimele thina thina sodwa sisebenze sizimele ezi umuntu eqhekhelane lekhombi yakhe sokuphelile, kumbe sizizwa ama-association khonoko erotena leqonda khona ngale kumbuka kuhambe emakhaya kube yikhonoko okwebhukta akasekufuni. Sesidini yethu na ukusebenza sidirectwa ngabantu bezanu, sidirectwa ngabantu abayaliyana iphathi, asikufuni lokho, ngoba loyo yabekhokhele kwazi ukuthi yena ungayiphi iphathi. Asikuthandi badala, cela uthathe amaphemithi, thatha ama-fitness sokuphelile. Siyabonga. Kodwa okwaziyo ukuthi ulodrive walangqondo lo yindonga langqondo kumele esemhlalisa endlini kuphela sokuphelile, asifuni ukukontrola abanye abantu, asifuni ukukontrolwa ngabanye abantu, sikwazi ukuthi sisebenza kuhlela abantu abagada izimoto zethu sokuphela.
Molweni ku-Studio 7, Studio 7, hayi basakazi laleli okhulumayo Dumezi. Angazi ngingene ku-Studio 7 kodwa ngeke ngeze ngangena ku-Studio ngenxa ukuthi sengize ezingikhubayo ezimayelana nomkhonto wesizwe okhishwa kobulawayo, kufana nokuthi babhidliza amathuna lapha kulele khona umzelikazi wabo-Joshua Mqabuko uma bebulala umkhonto wesizwe. Hayi lento iyaxaka nje, lento iyaxaka. Kufuneka nje uma bebulala lo mkhonto wesizwe behle behambe bayibhidliza la khona ngala kubombuyane hayi khona. Kodwa into esixakayo yona le esike ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ka ngaliphi, bangena apho emkhontweni wesizwe, bayawazi ukuthi umkhonto wesizwe umelene. Hayi kahle kahle thina amaNdebele thina siqinene ngemkhonto, sibulala kungamashona konke lo. Hayi yabona ekugcineni sizo igugura hondo izabuya ibulale futhi amaNdebele ngendlela okuyiyo khona. Hayi amaNdebele namashona vele akusoze kwafakwa kwazwana, noma ngaze lithini nabo lithi liyabavotela bona labo bomnangako bomchamisa beni bana labo lithi liyabathanda. Kulanto ezolunga iNdebele leshona vele ngamafutha namanje. Kodwa into engikhubayo mina ize yahlala kimi ngasenhliziyweni namanje kuyihlona ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi, ngoba thina nathi besizazi ngophawu lolu ukuthi nabamzilikazi ngabo singabankomo thina manje. Umthakazi wonke ubonga umzilikazi noma ungasowo umzilikazi, kodwa nje hayi into le iyaxaka kabi, iyasinyanyisa. Uphuma ngaliphi lo mkhonto wesizwe lo bathi bawukhipha? Hayi okhulumayo uDumezi, kodwa nje fethu balaleli bakazi lento le bona iZimbabwe kahle kahle abahle basitshele ukuthi nje vele kumele zikhale kufiwe belahle ibhamu lezi. Amashona abasidelela kabadelele basuka le kozimba le bazonyanyisa lapha ini. Umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi?
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. kwezemelika kulokuqokozela phezu kodaba lokuthi idale le-Supreme lilakho ukwesula umthetho obuvumela abesifazane abakhulelweyo ukuthi benelise ukususa izisu nxa befuna. Lokhu kuqale ngeviki edluleyo lapho okuphume ngudlu imininingwane yabehluli be-Supreme Court ephathelane lokwesulwa komthetho lo. Lokhu kubangele ukuthi kube lokutshengisela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.